Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi ku5 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa.
Besilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali beManicaland ubana sikhulumisane, liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke.
Abequku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo.
Ethole kahle ithuba elife engasaphothetshwa. Hayi, ngayenza lukhulu. Kodwa ke hayi, sebedume ledlula. Usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurahundi luqhubeka lusegudweni.
Bona abalizwe abahlukunezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwane, kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudevelopa kwayo akukhali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa. Inkokheli le ibalisa umnumzana Amos Chibaya lomnumzana Gift Ostalos Ziba abakade besesigabeni seManicaland izolo, lapho kubuthene khona izakhamizi iningi lazo zigqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula, kube lembiko ethi ibandla leli lizathiwa yiDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDazi ngamafitshane. UChamisa uke waphawula esithi ibandla lakhe elitsha liza kuba lehlukene lamabandla ezombusazwe amanye ngoba liza kuba linjengebandla lesonto. Sixoxe lomnumzana Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali beManicaland ubana sikhulumisane, liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke ngendaba yokubani ZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya. Kungasenani inguquko ayilani ndaba lamabandla, inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni kube
siyabona ukubana bakhona amanye amalunga edalela ephalamende alokho ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye. Kuhamba njani khona?
Hayi, laba-ke abasekhona ephalamende, labasemakhansilini babe labo njengoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathe bona basifuna ukuthi bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumelene lebesikubuza abantu abebesitshile eManicaland ukuthi thina njengeManicaland sizalandela uba kuChamisa lapha yakhona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangeli i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo ethatha amabandla ebhane lana nebhane leliyana asiyo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zezimpapo. So abantu bavumeleni ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hayi ephalamenti abafuna ukuhamba lokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo laba emakhansilini. kodwa thina i-focus yethu ukubana silungisise udaba lokubana kube lokhetho olu-free and fair ukuze umongameli ubaba uChamisa angene e-state house nxa engangena usekwanisa ukutshintsha impilo yomuntu wonke weZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi inkokheli ehamba lo mnumzana Chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma-structures lokunye okunjalo kuzaba khona na?
Nxa sisiya phambili siza announce ebantwini bonke ukubana lo ngubani wenza msebenzi bani njalo abantu bazavela phansi ebantu ngenxa yabona le nhlanganiso aso nhlanganiso yaphezulu kusiya phansi ngiyaphansi kusiya phezulu so lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi nje ezifitshane ezizayo ukubana ke inhlelo zethu zime njani ngimayelana lobukhokeli lakho konke kunye esizabe sikwenza.
Lo-ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziba oke waba ngumsekeli umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare. Kunjalo nje abexuku lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo. Lokhu kulandela unqotshwa kwenziwe amalunga ebandla lele ezikhundleni zokudinga amalunga edalele ephalamende eziyisithupha kunye lezamakhansili ezingamachumi aphose amabili. Kulamakhansila anqintisa ezimele kodwa ayeqotshwe kubandla le-CCC anqobe kulolu khetho eHarare lanxa amanye lawo kade ezimele evela kuleli bandla anqotshiwe ngawebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lo wayeyisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Ye ukuthi Citizens Coalition for Change iyehlulekile kukhetho oludlilileyo ayisiyonto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we-Citizens Coalition for Change ekaChabangu le-Citizens Coalition for Change ekaMnumzana uNelson Chamisa. Njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengamakandidate khetho. So sokusaziwa ilizwe lonke abantu besebekwazi ukuthi abangena kukhetho yi-Citizens Coalition for Change ekaSengezo le-ZANU-PF. So abantu basebadlalela bazihlalela ezindini zabo abazange bazihluphe ukuthi bayovota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho. Yikho phela owenze i-ZANU-PF ithathe ama-seats amaningi. Khona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loChabangu ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi i-ZANU-PF ibe lama-seat amaningi. Lakanye yikho sokwenzakele ukuthi i-ZANU-PF isile 2/3 majority e-parliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo so mbuso. Ye, kodwa athi khonoko kuphela amandla lawa aseza setshenziswa ukuthi kuguqulisekelo sombuso uMnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakutsho ukuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele uMnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla le-ZANU-PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe, lithini nayo lokho?
I-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama-MP e-ZANU-PF e-parliament. Khonokho sokuzanikeza i-ZANU-PF amandla ukuthi baguqule isekelo sombuso benze santando. Njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi ukuthi uMnangagwa ufuna i-third term. I-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise i-ZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona e-parliament. Kuyabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kaMnangagwa laba abalandeli bakaMnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi uMnangagwa uzangena i-term eyodwa. Kuthi ukuthi baya bezazibona ukuthutha nxa uMnangagwa engatshintsha umthetho esenzele ukuthi athole leyo 30 term. Konke khonoko kuyimbangela kaSengezo Chabangu othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe siqhamuke ngangcono aqhubele amasithi kuzanu PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo ku Citizens Coalition for Change. Ngesikhiwa sithi that's the current scenario prevailing. Yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.
Lo ke ngumnumzana Swithan Jirotsa oyayisikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Silokhe silo sikudabalunye abakugcele lesisi elisekela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngumgcini sihlalo webandla leli bathi lanqabe enqotshiwe kukhetho lwangempela sonto bazahlala phansi bakhangelisise lapho ukube liphutha khona ukuze benelise ukwenza ngcono kwela kusasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabingelela msakazi ngibengandabalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuxhumana. Ngempela aphumile ama results, hayi imphumela ayikho mihle ngempela. Ayisikho lokade kukhangelelwe ngabantu. Kodwa ungacabanga okwenzakeleyo ngeviki nje, I think it was Friday or so Thursday before lolu khetho, umongameli wephathi wavele waphosela intambo phansi. Manje ngesilungu bathi conducive environment ibisingasekho yokuthi uzorana ukhetho ngoba konke nje kwahle kwama kwafakwa amandla ukuthi kuzame ukulungiswa leyo nkemenkeme kwehlulake. So ayimangalisi kangako leyo mphumela ngoba cabanga nje la unguwe mabe ungenzeka kathi. Ngakhumbula iWorld Cup ngicabanga ka-98 or so, France versus Brazil, wonke umuntu ekhangethi Brazil izowina. Kwase kugula uRonaldo ke kwathiwa wazwakala njengasazwakala. Yebo waba khona egemini kodwa wabona I think badliwa 3-0. Ngaleso sikhathi waye nguyohamba phambili sibili. So uma ulo president enza ngendlela enza ngakhona bekungela thuba vele.
Abantu bathi impumela itshengisa ukuba umnumzana Sengezo Chabangu kafunakali. Uthini wena ngalokho?
Impumela itshengisa ukuthi ubaba uSengezo Chabangu usapothejiwe. Usapothejiwe kanjani? Leyi action engikhuluma ngayo ifana nasakhula sadlala ibhora. Wawuthi uma ibhora lingelakho wawubuya lebhora lakho la. Ngathi ibhora uma lingelakho bengakudlalisa kubi noma bakukhuphe noma bakucriticize. Wawuthatha ibhora lakho uhambe ngini. Yikho lapho kwenzakele ukuthi kulabanye abathi hayi ngoba thina sesikhuziwe or sesithintwe kabi noma sesibuzwe imibuzo engekho comfortable. So sengithatha ibhora yami sengihamba khaya noma thatha ibhora ahlala iponjise. Yikho kwenzakele usapothejiwe ubaba uChabangu. Ngabe ubephiwe ithuba njengabanye abaphiwa ithuba, wathola imali, wathola i-coverage. Wasapotajwe everywhere. Le media, sapotaji. Angithi even khona la mali ikhuluma ngayo lithi OZIT. Manje sure, kungaba lula ukulandelwa ma abantu besithi OZIT. Akukhathalekile hambe court isikhathi esinganani. I-court yehluleka ukuthi daya wena u-SG wangempela. Kodwa usapotajwa yonke nje indawo. Sapotajwa internally, sapotajwa i-media, sapotajwa yibo bonke abantu. Ungabheka i-result yemagwegwe okwangena khona u-honorable Nyathi. Ubone i-result eyangale eMpopomo okwangena khona u-honorable Moyo. Yikho ubona khona ukuthi ethole kahle ithuba elife engasapothejwa. Hayi ngayenza lukhulu. Kodwa ke hayi seledumele edlula. Usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC. Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela ukuxoxisana ngodaba lwekugurawundi luqhubeka lusemlonyeni wabaningi abathi akumelanga kwenziwe njalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi siyaphambili moyo wesonto yesiKristu eye Living Christ Pentecostal Ministries International ophatheka kunhlelo zokuqwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe onguye osungula lingqoqo.
Isifiso sethu ukuthi lubanjwe ngendlela eqinisekileyo ezachiya abantu bekhululekile lazi izinduna ezikhangela abantu ezibakhokhelayo zizwe sobala kibo ukuthi bona bafunani bona balizwe abahlukunezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani balimele okungakanani kungezwani kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudeveloper kwayo akukhanye.
Ingqobe isiku emnumzana Mkhwananzi.
Inkinga enkulu ngomnanga kwanombuso wakhe ukuthi bagekelela imbu yabo sesakulude. Izinduna ngabantu bakahulumende, izinduna ziholiswa nguhulumende, izinduna zithola izimoto, zithola yonke into ziphiwa nguhulumende. Kungakho ke akukho lutho olutheni singalwenza olungabe lumele izifiso zabantu. Bafana nokuthi bayi-extension yakhe yena uhulumende. Bekumele uhulumende mayefuna le nto ilungiseke ixazuleke ngokuqotho. Bona laba kade bevele bekhuluma nge-ground kwasekuqaleni bevele bevutha umlilo befuna ilungiswe kube yibo asebenza nabo noma engavumelani nabo. Indaba ye-ground yaphakanyiswa yimbovane iyayiqala phansi yakhuluma ngayo kwazongena abanye abalandelayo nanamhlanje khona obhetshu likaZulu nabanye. Yibo abantu abanesisombululo esingela kuthengisa phakathi futhi esingadingi ukugcwaliswa kweziso ngokudla. Yibo abazokwenza ukuthi kuphume into ezokwelapha isizwe. Yebo bona bangaba ivoti baphuye iqhaza banyana elincane kodwa hayi ukuthi kungathiwa yonke into ingabekwe emahlombe abo. Angikuvumi mina lokho.
Uyavumelana lo mnumzana Mkhwananzi, mnumzana Moyo?
Njoba ngishilo ukuthi izinduna lazo njoba zivele zikhokhelela abantu, abantu kuyiba bakhala kakhulu, abalimele ngabantu, kokumele ukuthi bona batsho sibili and bakutsho bekhululekile bangayisabi. Ungathola ukuthi abanye induna ziyabe zivele ezingani kwesinye isikhathi esigabeni ziyesatshwa, abantu bagcine bengasakhululeki. Esikufisayo thina ikakhulu nje ezamabandla ukuthi ngakube lokuthula esigabeni abantu bakhululeke.
Siyabona mnumzana Mkhwananzi ukuthi lapha izinduna kuthiwa zizabuza abantu ukuthi bafuna ukuthi udaba lolulu phathwe njani. Kuyini okusolayo? Siyakubona ukuthi la wawukhona kuleyo mbovane.
Indaba enjengegugrawundi yombuqazo yokulawa kwabantu yegenocide funa ama-thought leaders, abantu abazokhokhelela abantu emibonweni ejolileyo enemfundo ene-research ebonisa ukuthi ama-best practices aseke abakhona kwezinye iinkalo zomhlaba ma kuthe kwaba khona i-genocide aphathwa njani, amiswa njani, izinduna zikwazelaphi lokho. Yikho-ke ngithi mina bekufunele abantu abanesibindi abazokhokhelela umphakathi ngokwengqondo bengesabi lutho, bengakhangelelanga ngokweziso zabo, bebheke ikusasa eliqhakazileyo lomphakathi wonke, hayi abafuna ukugezisa izilonda zikamnangagwa nokumbambatha emahlombe ukuthi ajabule ngokubulala abantu. Labo ngeke kube ngabantu abangasisiza isizwe labo.
Ingqobe isikuwe mfundisi Moyo.
Mina ngengangena endaweni eziningi kulabantu asebengabantu abadala asebenabazukulu, bona abantu badala bakhona bengelazithupha, kukhangelwe konke khona lokhu ngoba abanye behlulekile lokuya ezikolo ngenxa yokuthi abazali babo babevele bengelazona izincwadi zokuzalwa. Njalo nxa bekhulumela abantu bese sifisa ukuthi uhulumende akuhloniphe khonokhu akulalelo.
Elakho elokucina mnumzana Mkhwananzi?
Yikuyigugulo zaphezulu indaba ye-ground. Indaba ye-ground ijule ukudlula lokho. Ayisiyo ndaba okungathiwa ngenxa yokuthi sokulungiswa indaba zezithupha abantu bakompasethwa baphiwa lokhu uqedile ngayo. Ijule idephe iphelele emathrijini omhlaba. Yikho ngithi funa abantu abanobuchopha abafundile leo futhi abazazi kahle izindaba zegenocide ukuthi ziphathwa njani. Kumele masekuba khona isinxephezelo kube ngumuntu ozwisisayo ukuthi isizwe sesike safakwa ngaphansi kwesimo esinjengesegraund siphephile yini ukuthi siqhubeke sihlala sisabelana umhlaba nelizwe nabantu abasebengakuphinda futhi ukuze kungaphindi kwenzakale lokho kumele kufakweni nani nani. Ayikho isiqiniseko sokuthi kungalungiswa khona okokulungiswa okufunwa ngumnangagwa okokugungunuza kuqediwe. Ufuna nje yena ukuthi kwelatshwa amanxeba akhe novalo lwakhe lokusolwa ngumhlaba. Mina ngicabanga ukuthi le ndaba ayikaqali. Bangakwenza abakwenzayo sobe yasiyifuse. Ayithi yabonto ivumelana layo ubaba uMkhwanazi bokuyikunika umzekeliso kwezinye zezinto ezenzakalayo kodwa ziningi kakhulu into ezenzakalayo ezifana nalokudlwengulwa abantu labantwana ababa yiproduct ye-rap lakathe sabangazoyise kuningi kakhulu kwenziwa kodwa beliqinisa ukuthi abantu bona abayiba abalimeleyo babe babatsho abafuna kwenziwe njalo nxa sebejila abantu uhulumende akulalele okunjalo khona okuzagoqela ukuthi into leingaphindi yenzakale futhi kumele kwenziweni.
Lapho ke besilalele umfundisi siyaphambili moyo owesonto esiKristu Living Christ Pentecostal Ministries International obeqoxa endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ngcwethe cubungula izombusazwe belo sithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 livuka njani sina ngapha siyavuka ezimhlobo but sivuka siphezulu kwendlala kanti nje sicela ukuthi ngicela ukuthi uchaba ngolowo labona abantu abahamba bengena door-to-door bekhombisa abantu ukuthi bebabhotele kabafike lapha egonda la sibabonise uchaba nje ungichaba ngolowo esandisa amathi ingwegwe lou kabuye lapha ezimhlangano ke fike ngapha egonda la uzagijima phambili kwemota nayoyiphoyisana le simombeli kakhulu njengani ngimomele futhi ngiyafuna ukumbona kuhle kuhle uchaba ngolowo uthola ubusa wantu wayigetane ebuthelelweyo ke bafike lapha egonda la bebona umhlolo ngazayibona siyabonga Studio 7 lingabe livuka njani lonke balandeli be-Studio 7 Sithole nzima 6 months usebenza kokhulumeni lokuholi phambili uChamisi phansi lawo lokuchaba ngankulu lo.
Hello Studio 7 injani lonke balalele abathandekayo. Ngithanda ukuphosela ngaleli gama ukuthi njengoba ubaba uJob Sikhala esephumile entolongo ngina ngibona liyana yindoda ubaba ofanele ukuthatha isikhundla esokuba umkhokheli kwelezimbabwe asimxhaseni lwana umuntu uChamisi engomunye umuntu bezathatha lwana umuntu emsondeze eduzane emenze bemayokhokheli ayebe ngumsekeli wakhe bembukela izaqinwa kumangalisayo shuwa ngiyacela ngani laba bantu bengakhulumisana uSikhala utshengisile ukuba liqhawe akulaqhawe elifana nalayo kangena ebantwini evule iphati ngithemba uZulu ohlakaniphileyo uzambona umuntu olesibindi indoda eliqhawe asizameni bantu bezibabe singakhangeli amagwala laba bantu mina isifiso sale mfiso udingabasebenza ndawonye lotshani
Studio 7 linjani ayilokho mama umfana kamlojo walojo kudala vele kusitudio 7 mali ngabe mhlawumbe liyakho khona uhlangana nalo babo uThomas Joseph angicela ke limkhulu limkhuze kakhulu limkhuze serious futhi ake ami ukudlalela abazali bethu asitshela ngezami yabo izami yabo leyo ineminyaka engingaki busa ngenkani yenzeni namanje selokhe ngikhona ngothi khona uzokwenzani uzofaka izidolana uzofaka amadamu okulawayo behluleka behluleka labo kahambe wayekhampe kona lesishoneni le khwekhwe le kona le harare yabo le hlukani labantu bakubulawayo serious umnangagwala yobantu ekhampeni awatshela abantu ukuthi ugesa usahluphi into zonke sezirayiti kuyini okwenzekayo manje still yizami yabo khona manje kuthiwa iZimbabwe ihamba phambili i-corruption yizami yabo yena le futhi hhayi ndiZimbabwe yizami yabo yena le ihamba phambili i-corruption bangazosidinga lo Joseph nyana wabo lo
Studio 7 Studio 7 njani sakazigama bahle nezindaba esiphakela zona imihla amalanga ezimnandi. Hayi siyabonga kakhulu Studio 7 esizivulile ukuthi umnankago usiplanela khona ukuthi asivale imlomo singaphinde sikhulume ngalo daba lwe-ground. Sifuna ukuthi akwazi khona lokho ukuthi angeke siyekele ukukhuluma ngodaba lwe-ground siyaqhubeka sikhuluma ngalo noma engazafaka isigwebo esingakanani noma engazawisa isigwebo sentambo ukuthi singakhuluma uyosinikeza isigwebo sentambo akakwenze lokhu ngoba vele thina abanye sasinda phakathi kwengiga yona le 50 brigade yakhe sigiga sibancane singabantwana yesifake engigeni ukuthi abazali bethu basigige sasinda phakathi phakathi kwemigigo nengiga phakathi. So akusisabisi ukuthi akuya sinquma amakhanda sesibadala singaka. Siyaqhubeka sikhuluma ngayo iGugrawond. Ngiyabonga Studio 7, thank you.
Studio 7, Studio 7, sanibonani basakazi bami abahle. Onibingelelayo kungukhubekani uSigabadi Mfokavuza isendaweni yaseGoli ngilaphana ekhaya eJolojo ngaphansi kwanduna uChakawa. Ayikuhlungu bantu bakithi lokhu okwenzeka kwelakithi. Kuzisa ubuhlungu kakhulukazi ukuzwa abantu abafana nabomalakhi Nkomo obaba abadala impela bakhuluma sengathi yonke into iright. Kodwa bezwa behoqa ukuthi basindwa ngamafutha, bebe ney'ngane ezingafundi ezigcwele izwe lonke, kodwa bebekhuluma bethi hayi into sonke sihamba kahle kuzani PF. Kuhlungu kakhulu lokhu, angazi bantu bakithi ukuthi siyophephelaphi, angazi impela ukuthi siyophephelaphi, kungani kanti abantu bengakuboni ukuthi kusina kudedelwayo. Amandla laka bawabolekana abantu bakithi. Siyolawulwa izani PF kuze kube nini, kuze kube nini bantu bakithi? Ngiyabonga Studio 7, sengathi ngaqhubeka njalo isidlulisela lezi ndaba ezimnandi. Siyabonga
Studio 7, linjani basakazi nabalaleli? Igama uKelvin Lotshwa, ngisevokola kwamahlaba ayithwale. Kulondoda oke wakhuluma ngezinduna zakithi ukuthi izinduna zamabhaji akusela lutho, awuqinisile ndoda. Induna ibiyodwa kuphela disisele lapha emela abantu. Induna leyi unhlanhla yamangwe entaba zinduna. Manje izani yahle yakunanzelela yamxotsha. Akusela enye induna engiyaziwe enelisa ukumela abantu ngaphandle kwakhe. Abanye labanje basebesidla imali zezanu vele bayisaba ukuthi bengathathelwa lokho abakuphiwe izanu. So vele akula lapho esiyakhona sezingumhlambe kazalusile. Yabo.
Uchawa ngithina simbona njengomthengisi. Awukwazi ukuthatha izinqumo uwedwa. Elele nonkosikazi wakhe endlini ethatha izinqumo. Awukwazi ukuthi lo ungaziwe unobhala. Awukwazi ukuba namandla ngaphezu kwapresident wephathi. Awukwazi kwenzeka lokho. Uwedwa uthatha isinqumo uthi uthweni uyarecall abantu. Hayi indoda, musa ukudlala wena, musa ukudlala. Ipolitics uyayazi ngumba uyazi. Musa ukudlala nje. Awukwazi ukuthi ngoba unobhala usho ukuthi izinqumo singazithatha uwedwa. Ulele nonkosikazi wakhe endlini siyathatha izinqumo. Nasikwazi ukuthi izinqumo zithatha way top 6 umhlambe kube le committee okuyiyona e discipline abantu. Uthaba ngalibana wefungwakha yena yena njengoba ezibiza ngolo kuze ngonobhala jikelele kufanele ukuthi ehlale phansi le top 6 ye CCC yimadodelana kwenzeka iphutha la 1 2 3 4 5 senze njani sicale lapha inkulumo hayi ukuthi le ayikuthi lele yedwa ngalene bese yavuka eten recall abantu. Hayi indoda awukahle wena, hayi la ngumthengisi wena.
Studio 7 ku Studio 7 ngabe livuka njani? Wonga umsebenzi eliwenzayo basakazi, siyabonga, sibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo. Alibani uNkulunkulu angalinika lisiya phambili. Siyabonga ukuzwa izindaba ze Studio 7. Hayi nanku umlayezo wami, ngifisa ukuthi laba bebhinga laba abebhinga laba abachiyane la indunabo le abayiyekeli njalo ngoba isoze ibancede ngalutho. Bona ibabahluphekayo bahambe bevota votela lapho ofuna khona. Umuntu ukukhululekile ukuthi avotele lapha afuna khona, abanjwa ngamandla. Kanti yena ubamba abantu ngamandla ufuna ukuthi kwenzwe nje. Ayisikho lokho ukubusa abantu ukuthi usuwabusa ukuthi benze intando yakho.
Ah, uKhaliphani Phugeni bakhona laba. Umuntu uyathula dikutuka angazwakali, ngazi ukuthi uyabe seshonephi. Ayiqhamuka sokusele nje usuku olulodwa. Angithi sonke lesi sikhathi la beqinisa amakhanda betshelwa benjalo nabo sengezo bakhona amakhanda amakhulu begijima besa la betshelwa. Manje sekuyaqhamuka uKhaliphani Phugeni wakhona sokusela usuku olulodwa nje ayesitshela ukuthi hayi usho ukuthi vele ma babenza le nto bengaboni ukuthi bazohlangana ingqinamba ezifana nazona lezi. Kani umuntu hayi manje eyathwala ikhanda yathi khona hayi kuzoba nenkinga. Bonke nje namagqwetha akhona awuzitholi kuyafana nabo-Witness Dube laba. Umuntu wathi bemtshela ukuthi hey, uyabona into abantu bayaphuma beze nje. Waphikisa kwaze kwaba yi-last hour, last minute abantu fini bemtshela ukuthi wena ususele wedwa la lokho esadla hayi ngisoze ngiyeze. Kusasa uvuka sekukhulumele nibani iyo phela nalento ezayo ezenziwa ibona laba uKhaliphani Phugeni batshela bazenza abantu abahlakaniphe sifuna ukuthi singabonakali ukuthi si-operator kanjani zo-operator singena ama-structures watintini bangena ke nalabo ayi confusion elaphana umsangano laphana hayi bo kuyalisixolele thina.
Lawo ke bekungemazwi enu lina balaleli bethu, siyabonga.
ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Hayi, siyabonga balaleli isikhathi du. Kucho ukuthi sesiyadibana kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande. Silazo njalo ezinye lamhlanje ntambama ngu-half past 7.